amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe
kuStudio 7 eya Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Lichana njani mthwazo omuhle olamukela ku Studio 7 ngolesine mhla zilishumi lane kumbimbitho 2019 nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, ababona ngezomkhathi bathi ilizwe libhekane lezulu eliphiwe igama lokuthi Cyclone Idai elilakho elilolaka lesavunguzane esilakho ukuthiya umonakalo omkhulu kusukela namhla ebusuku.
Lakhona lingafinyelela lakithi, kodwa esikukhangeleleyo thina ukuthi imimoya le isivumuvumu izabe isiphela amandla, kodwa i-cyclone ibisijintshile mhlawumbe ibe yi-tropical depression. Lokho kwenza ukuthi kube lezulu eliningi eliyinzidi.
Uhulumende uthi usefake eceleni imali eyisigidi esisodwa eyokuthenga imithi lempahla yokusebenzisa ezibhedlela kulandela ukutshengisela kwabodokotela. Kwenziwa isikhumbuzo senduna yamaNdebele kwele South Africa umnumzana Zwelithini Gumede.
UGumede ube ngumuntu obheke kakhulu abantu baseZimbabwe lapha ebakhulumela nokuthi izinto zabo zilunge. Manje njengoba sihambile nje siphatheke kabi kakhulu ukuthi ubesanda kubuya le kwaZulu ukuyokhuluma nenkosi uZwelithini.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ababona ngezomkhathi bathi ilizwe libhekane lezulu eliningi eliphiwe igama lokuthi Cyclone Idai elilolaka lesavunguzane esilakho ukuthiya umonakalo omkhulu kusukela namuhla ebusuku. Iyezi lika Cyclone Idai likhangelelwe ukuza livelelanga kwele Mozambique, okutsho ukuthi isigaba seManicaland yiso esiza kuba lomonakalo omkhulu. Kodwa izanuse zomkhathi zithi kumele wonke umuntu ahlale eqaphele ingozi engadalwa yileli zulu. Sixoxele ngcwethi kwezokulima umnumzana Mandla Nkomo, yena othi ngakwelinye icele izulu leli lilakho ukuletha ububelo esigabeni seMandebeleni, sona isibele zulu elilutshana kakhulu lonyaka.
Ingcisi zomkhathi nxa zisitsho zithi kulezulu kumbe cyclone elizaba lizulu lesikhukhula okakathesi bebethi lona likhangelele ukuthi lokele kuMozambique Channel, kodwa namhlanje busuku sikhangelele ukuthi i-cyclone yakhona iwele phezu kweMozambique. Nxa sithi siyakhangela thina indawo ezizaba lomonakalo kakhulu ilezo ezisendleleni yayo i-cyclone. So i-central Mozambique kuseqela lakithi bobo Manicaland, sikhangelele ukuthi ikhona lapho kungaba lo monakalo omkhulu ozabangelwa izulu lelelile elilomoya.
Sizwa kuthiwa lilakho ukufinyelela isigaba seMatabeleland, liqiniso yini?
Ye, nqabe sitho bona bathi mhlawumbe iMatabeleland North le South izulu lakhona lingafinyelela lakithi, kodwa esikhangeleleyo thina ukuthi imimoya le isivumuvumu izabe isiphela amandla, kodwa i-cyclone ibisijintshile mhlawumbe ibe yi-tropical depression. Lokho kwenza ukuthi kube lezulu eliningi eliyinzimbi eliletha amanzi amaningi esikhathi esifitshane. So ke of course kwezinye indawo kuzaba lo monakalo, kodwa thina silethemba njalo siyafisa ukuthi at least nxa liwela kwele Matabeleland North South le Maswingo kube lizulu nje lizathambisa ikakhulu emadlelweni nje lokuthi amadamu ethu athola amanzi. Ngoba sikhuluma kanje Chris, amadamu amaningi alamanzi amancane okuthi even uJune lo July besingeke simfice. So silethemba abanye bathi senzeni sikhiye iminwe we're keeping our fingers crossed ukuthi mhlawumbe sizachathekelwa lathi kancane nje lizulu umoya ayasufuni kodwa sifuna izulu.
Umnumzana Mandla Nkomo yingcwethi kwezokulima ubexoxa ecingweni lo Chris Gande wa Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Ukukhalala umsebenzi kwabo dokotela bohlonzi lwaphezulu esibhedlela sePari Renyatwa kuqhubekele phambili namuhla ngemva kokwehluleka kukahulumende ukulungisisa izikhalazo zabo emhlanganweni oqhutshwe ngumphathintambo obona ngezempilakahle umnumzana uBhadaya Moyo labo dokotela laba izolo. Kulembiko ethi odokotela kwezinye izibhedlela zikahulumende eHarare labo balakho ukukhalala umsebenzi bekhala ngokusilela kwemithi yokwelapha izigulane kanye leholo labo abathi liphansi. Uhulumende yena uthi sethole imali engena kusigidi esisodwa samadola eMelika ezasetshenziswa ukuthenga imithi lemitshina ebalulekileyo esilelayo ezibhedlela. Odokotela bePari Renyatwa baqale ukhalala umsebenzi ngolwesibili besithi baswela indingeko zokunakekela izigulane ngitsho lamanzi sibisawo. Isiphathamandla sebhanga elincedisa abesifazana ngemali yokuthuthukisa inhlelo zabo ezitshiyeneyo eZimbabwe Women's Microfinance Bank unkosikazi Mandas Marikanda namhla utshele amalunga edale lephalamende ukuthi kumele akhuthaze uhulumende ukuthi akhuphule imali ayinika leli bhanga ukwenzela ukuthi yenelise ukufeza umsebenzi wayo ngokupheleleyo. Unkosikazi Marikanda uthi ibhanga leli lingathola imali eneleyo lilakho ukuthuthukisa inhlelo zabesifazana emaphandleni lemadolobheni ikakhulu kwezokulima kanye lokusungula amabhizimusi ukwenzela ukuthi benelise ukunakekela imuli zabo. Ubekhuluma lequla ledale lephalamende ebelivakatshele leli bhanga namuhla eHarare ukuhlolisisa ukuthi lisebenza njani. Umphathintambo kahulumende obona ngeziphathelane labesifazana unkosikazi Sithembiso Nyoni usanda kutshela iStudio 7 ukuthi ibhanga leli iselencedisa abesifazana bedlula inkulungwane ezine 4,000 kunhlelo zokulima. Asizweni omunye obekuqula ledale lephalamende umnumzana Daniel Mologele exoxa lentatheli izindaba yeStudio 7.
Siyabonga kakhulu namhla sifunda okuningi besifike savakashela ibhenki yabesifazane i-Women Bank ngesilungu. Sifunda okuningi kakhulu njengabameli baseParliament. Sithanda ukuthi sifazise omama bonke beZimbabwe ukuthi sizosebenza amandla ethu wonke ukuthi sincedise ibhenki lelo ukuthi likhule ngoba masikhangele umnotho weZimbabwe sikhangele labesifazana ukuthi baqhubekele phambili bethuthukisa iZimbabwe yethu. So ibhenki lela besimame sifuna ukulisupporta njengeParliament of Zimbabwe.
Lo ngumnumzana Daniel Mologele ilunga ledale lePhalamende engwebandla leMDC ubexoxa lentatheli izindaba yeStudio 7 eseHarare. Umgcinisihlalo webandla leMDC unkosazana Thabita Khumalo yena ofike namuhla eZimbabwe evela kweleBhilithane uthi uchazisele idale lePhalamende lakulelo lizwe ngokwenzakala eZimbabwe njalo iningi lisole kakhulu ukwephulwa kwelungelo loluntu nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Asizweni uMakhumalo exoxa lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7.
bode eBrithani yonke bengihlangana lezinkulungwane ezinkulungwane labo zabo mama yebo naye babe befuna ukwazi ukuthi ekhaya kuminjani so hayi ngabachasisela ukuthi kuminjani njalo ngithole le thuba yokuthi ngiyefika ephalamende yabo ngikhuluma nabameli bephalamende ngafika ngachasisa okwenzakala ekhaya njalo kwakhanya kumele senze umkhankaso ukuthi kakuyekele ukuthi omama babanje ubudlwangudlwangu esithi yirephu ngesikhiwa so ngomunye womkhankaso njalo abazawugidimisa ukuthi ohulumende nanxa amapholisa etshaya abantu namasosha etshaya abantu akumelanga ukuthi babe lilungelo lokusebenzisa ukudlwangula omama kube yindlela yokuthi bagcine besesaba ukuthi banjeni umsebenzi wombangazwe kumbe amahofisi amakhulu ukuthi bamele amalungelo abanye mama besesaba ukuthi bazadwangula.
Kube lethuba yini lokuhlangana lezizalwane zeZimbabwe kumbe abebandla lakho?
Ngibe lethuba lokuhlangana nabo abalihlekanyana nje saxoxisana silungiselela i-Congress yethu njengoba sonke siyazi ukuthi ngenyanga ezilandelayo zalethu sine-Congress so bebengazisa ukuthi sebengaphi sebenzeni njalo kuyini okungazani kuyabaphica hayi saxoxisana nje sakulungilungisa so bayalungiselela nje ukuthi siye ku-Congress hayi kuningi kakhulu abafuna ukwenzela abasekhaya ngoba isisekelo sethu sebandla ithi bona izalwane zaseZimbabwe ezingaphandle kwelizwe ezingamalungu ebandla lethu kumele ukuthi zanelise ukuthi ziphathise lapha okwephula khona ilungelo loluntu bakhankase kuhulumende amazwe lapha baphuma khona njalo bazame ukuthi badingele ibandla imali ukwenzela ukuthi sanelise ukuthi sisebenze njengebandla.
Lo ngonkosazana Thabita Khumalo, umgcinisihlalo webandla le-MDC njalo elilunga ledale lephalamende. Lithiye indlebe ngomgqibelo kuhlelo oluphathelane labesifazana lapho uMakhumalo azasichazisela khona ngezinqumo ezathathwa emhlanganweni ayenxuswe kuwo koleBrithani ezizaphathisa impilo yabomama eZimbabwe.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe libiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Elinye ilunga letale lePhalamende kweleBotswana selikhuthaze uhulumende wakulelo lizwe ukuthi amise ukubuyisela ekhaya abeZimbabwe abangena eBotswana ngokungekho emthethweni njalo abaphe amaphepha okusebenza kuzigaba ezifanalo kwakha kanye lemapulazini. Kubika uMartin Ngwenya eseGaborone kona le kweleBotswana.
Ilunga ledale lePhalamende uMnumzana Abraham Kisupile oyibandla eliphikisayo eleBotswana National Front uthi abeZimbabwe abangena elizweni ongekho emthethweni kumele baphiwe amaphepha okusebenza athi ukubuyiselwa emuva. ELeBotswana libuyisela inkulungwane lenkulungwane zabeZimbabwe abangena kulelo lizwe ongekho emthethweni kodwa phose bonke baphinde bangene futhi. UKisupile uthi akuncedi ukuthi uhulumende asebenzise izigidi zamapula exoxenisana labangena elizweni okungekho emthethweni. Uthi kumele banikeze amaphepha besebenze endaweni ezitheneyo ezifana lokwakha kanye lemapulazini imisebenzi eyande ukukhandelwa phansi ngabeBotswana. Ayisikho kwakuqala kulo mbono ofana lokakwisipile edale lePhalamende yeBotswana kulamanye amalunga ngaphambilini athi akuncedi ukuthi kutshone kubuyiselwa emuva beZimbabwe laba bona bengasetshenziswa kwezinye ingatsha ezokuthuthukisa umnotho. Abanye abeZimbabwe kweleBotswana abafana lomnumzana Dumisani Dube bathi kungaba ngumbono omuhle ikakhulu ngesikhathi amaphepha okusebenza kumbe uhlala eBotswana engatholakali mahlayana.
Mina ngibona ngathi kungaba ngumqondo omuhle ikakhulu sikhangele ukuthi kunzima ukuthola amaphepha okwenza ukuthi abantu bekhaya bengene eBotswana okungekho emthethweni.
Iningi labe eZimbabwe elingena eBotswana ngekwemthethweni lizithola lisebenza ezindlini, emapulazini kanye lekwakheni. Unkosazana Elnet Ndlovu yena osebenza ezindlini eHabron uthi kungajabulisa uma idale lePhalamende eBotswana lingadlulisa lombono ube umthetho.
Singena nzima, njalo siphila nzima kwele Botswana. Sidlala umacatshelana lamapholisi. Uma kunganikezwa amaphepha, kungaba lula kanye lakuhulumeni ukuthi engatshoni exotshana lathi.
Omunye oweZimbabwe njalo, umnumzana Sifas Ncube uthi kusobala ukuthi eBotswana alenelisi ukuqeda udubo lwabangena elizweni ongekho emthethweni, ngakho imbono yelunga ledale lePhalamende kumele ikhangelisiswe.
Ngumqondo ongakhangelisiswa kwele South Africa bayakwenza njalo ayisikho kungatsha ezifana lezokwakha kanye lemapulazi lapho kutholakala abantu amaphepha kuphela. Abanye basemahofisini amakhulu, ngakho kungaphathisa iningi.
Umbono kamnumzana Kisupile uzaqhubeka uhluzisiswa edale lePhalamende yona ehlala okusaqhubekayo. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiSabron kweleBotswana.
KuLivestalk lamhlanje kuhlelo lwabesifazana asihluzeni bomama sixoxa ngodaba lokusungulwa kwebhanga labesifazana kanye lendubo ababhekane lazo. Thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iziphathamandla zakwele Nigeria sezimise imizamo yokuhlenga abantwana besikolo abadilikelwe isakhiwo edolobheni leLagos izolo. Beso kutholakale izidumbu eziyisishiyagalombili kodwa kunakanelwa ukuthi inani labafileyo eliphezu kwalelo. Abantwana balemuli ezabalekela impi kwele DRC sebebhekane lenye njalo impi yokulwisana lendlala ngemva kokubuyela emizini yabo. Iningi lithukuthele ngomumo osezibhedlela zikahulumende lisithi kulokutholisa izigulane impilakahle izibhedlela lezi seziphenduke zaba izilarha. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ilunga leMDC umnumzana Edwin Ndlovu lengcwethi ehlaziya ezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya onguye osungula lingxoxo.
Kuzwa besithi bona babutsayo besithi bengaze charge i 2% transactional tax umthelo lwana wamafoni imali zakuwa khona. Umuntu lencube uyabhoda emazweni batshele ukuthi uhulumende wakhe ibudget yakhe sini kahle kungani kanti izinto zonke ziswelakala ngoba imali iyachaphazwa vele kayisebenzi kabayiqondisi lapho efanele iye khona kule mismanagement yama-funds. So utshengisela vele ukuthi uhulumende lo wayevele nguhulumende wokuqili ongakwazi ukubusa kufanele kulungisiswe abantu bengakabhubhi abaningi.
Mnumzana Ndlovu bayakhala odokotela bathakula lutho lokusebenzisa ezibhedlela lapha babona izigulane zisifa mihla lamalanga ngoba ayikho imithi yokubelapha. Ungathini ngalokho?
Uhlupho esilalo njengelizwe leZimbabwe silomnyama wokuthi kasilabakhokheli kodwa silababusi. Umuntu obusayo uyisihwaba ngumabuthelela konke okudliwayo kube phambi kwakhe adle ebusa abantu behlupheke. Yikho ke uhulumende wezanu uPF kaMnangagwa akalandaba lozulu weZimbabwe. Okwakhe yikuthi kuyathaja abantu ama-taxis bathathe izimali bagade indizamthina bephumaphandle kwelizwe behaya indizamthina bathengelana izimoto benze lokhu lalokho bafakana ezikhundleni babiza ama-commission abantu aba-over 50 kuthiwe ama-advisors besenda imali kodwa kuma-essential services bakhohlwe ngakho. Yikho sithi thina bayenza lokho kuthiwa ama-misplaced priorities abalandaba zama-social services izinto ezinceda abantu bezimbabwe bangababusi ke sibo bakhokheli lokudana ke yilo hlupho esilalo njengabantwana bezimbabwe.
Babungwenya, sesike sezwa kwezinye isikhathi kuthiwa kule mithi yokwelapha abantu egcwele ezibhedlela khona ngapho eHarare e-expileyo. Sizwe njalo kuthiwa emafamasi lapha emafamasi ezibhedlela zikahulumende akulalutho, kodwa emafamasi eziphatha amandla zikahulumende ayabe egcwele ethe pam. Akula kungethembeki yini okwenzakalayo khonapho?
Sokutshengisa vele ukuthi indaba ye-corruption ye engathi ishubhethu, ngoba umnumzana u-Obadiah Moyo wathi engena emsebenzini wathembisa odokotela labana basafunda ukuthi yena imithi izabe ilokhu izakuba khona kababuyele emsebenzini. Base belungisisa futhi i-procurement office entshintsha ukuthi nxa uhulumende ethenga akusela budlwangudlwangu, akukaguquki. Laba abathengayo bethenga amathenda amathendani kwabantu bezanu PF kungathi imithi lokhu i-expire. So kutshengisela ukuthi vele uhulumende lo nje kubaudlwebesitho sokufanele uhulumende lo aguqulwe wonke ukwenzela ukuthi ilizwe lethu lihambe ngendlela eqondileyo.
Baba uNdlovu, sike sabona uhulumende kunsukwana ezedluleyo qhatha enye inkampani yakwele Melika ukuthi ikhankasele ukwesulwa kwezijeziso. IZimbabwe ibhadala imali eningi kakhulu, ingxenye yesigidi ngomnyaka. Imali le ibingamelanga yini bekungasoze kube kuhle ukuthi isetshenziswe kwezempila kahle?
Khona lokho kugcwalisa amazwi engakhulume ngaphambilini ukuthi elizweni leZimbabwe silababusi, akula abakhokheli. Imali eningi kakhulu, imali enganceda uZulu kakhulu, imali engathenga imithi ezibhedlela, imali engaholisa odokotela lamanesi, imali engaholisa ababalisi ezikolo, imali engayenza okuningi ongathuthukisa ilizwe, kulungiswe imigwaqo, kulungiswe izinto eziningi nje, le infrastructure le enganithi dilika. Imali eningi kakhulu, kodwa ke iyadlaliswa ke leyo mali, siyaholisa abantu beMelika, bathatha amalahle asiwaswelayo lapho bawasewange lapho agezwa khona, bathatha amanzi ngenkonxa bethelelwandle lapho kuvele kulamanzi amaningi khona. Kuyatshengisela ukuthi abantu esilabo balo-confusion abakwenzayo kabakwazi, ngoba indaba yama-sanctions ayidingi ukuthi uqhatshe ikhampani ngoba uqhatshe umuntu ozakukhulumela. Kumele uguqule izenzo zakho, uyenze intando kaZulu, uyenze okufunakalayo. Ama-sanctions ancibilika wodwa nje njengamazolo aphela.
Babungwenya, kuyiphethe khonapho, lungalungisiswa njani udaba oluhluphayo lolu kwezempilakahle?
Ukulungisiswa kokujeziswa kuswa izinto ezingapha ekhaya, hatshi ukujezisa nje imvuku eyayidlalisakeni. So sokufanele ukuthi uhulumende lo avume akhulumisane labantu abakwazi umsebenzi kwenzela ukuthi into zilungisiswe.
Ngamafitshane, akuyiphethe baba uNdlovu.
Sithi thina abantwana beZimbabwe bakithi sesibonile kasifundenini, sibone ukuthi abantu bezanu-PF kabalani lathi okwabo bafuna ukuthi kusa kuphela. Ngesikhathi esilandelayo ma sisiya kukhetho, singathabeli amantsaru lama-t-shirt, singathabeli rayisi ye-2 days, singathabeli amathotshi. Asihambenini siyekhitha ibandla lezanu-PF completely sifakele MDC ubabuchanisa akhokhele ilizwe leZimbabwe.
Umnumzana Edwin Ndlovu ngowebandla le-MDC ubexoxa endawonye lencwethi kwezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya. Izizalwane zeZimbabwe leza kwele South Africa ezingena kumakhulu bezibuthene lamhlanje e-Uville Recreation Center e-Johannesburg emthandazweni wokukhumbula induna yamaNdebele u-Albert Zwelibanzi Gumede, yena obhubhe ngeviki edluleyo. Kubika uBenedict Nhlapho.
Ekubhalwe usizi ebusweni beningi labantu abebekulo mbuthano wesikhumbuzo sikaMoyi. Abatsha, abadala, abakwele South Africa nabaseZimbabwe bonke bachaza uMoyi njengendoda ebizimele ngokomnotho, kodwa ebiqeda isikhathi esiningi inakakela abahluphekayo nabadinga usizo kuye. Omunye wabadala bebandla lemphakazi Liberation Front, umnumzana Duncan Dlamini, ukazumuyi njengomthunzi obuvikela abaningi beZimbabwe kwele South Africa. Kathi-ke uthi bekuliphupho lakhe likhulu ukubona isizwe sikamthwakazi sesibuyele enhlalweni yakudala.
Engakalali bengilayo emini saxoxaxoxa nje sithi hayi manje kwathiwa njengomanduna kathi angakazi ibizo leli hayi asoze silithathe. Wathi hayi asoze silithathe ngokuphazima kwelihle kuzathatha isikhathi so nje njalo nduna lami hamba kuze.
Kathi-ke umeka ibandla le-MDC Alliance kwele South Africa umnumzana Austin Moyo yena uthi kuningi okufanele kufundwe izalwane zeZimbabwe empilweni kamuye.
Ugumede ube ngumuntu obheke kakhulu abantu baseZimbabwe lapha ebakhulumela nokuthi izinto zabo zilunge. Manje njengoba sihambile nje siphatheke kabi kakhulu ukuthi ubesanda kubuya le kwaZulu ukuyokhuluma nenkosi uzwelithini. Asisazi manje ukuthi umlayezo lo abuye uphethe sizowuthola ngendlela efanele na. Sidumele kakhulu ngokuhamba kwakho baba uGumede.
Umna wakhe kamuye umnumzana Ndabenkulu Gumede uthi njengemuli basele bedidibele kodwa ngakuluhla ngothi bethokoza ngendlela umuyi abezibhede ngayo nangendlela abasekelwe ngayo umphakathi kulesi sikhathi esinzima.
Indoda ethi ngayisikhonifisa abantu badle bajabule beyindoda engathatha isikhathi ukubana ibuze ukuba inkomo sikuphi. Kumele zinqande zeduze indoda ethi hambe kuhlatshwe abantu badle lakhona ubhuti bese nomkhuhlane wegout yena inyama bengayidle ebomvu kodwa kube jabula ukubona abantu behlatshula into enjengaleyo badla inyama abakholise lokujabula lokhu kakhulu.
Umuyi ubhubhe ngeviki ephelileyo ngemva kokukhala ngamakhaza ngenxa yosizo lwakhe kuzalwane zeZimbabwe ubeseyinduna esebenza ngokomthetho wezomdabu kwele South Africa. Ubesele minyaka edlula amatshumi amathathu ehlala kwele South Africa kanti-ke ubehlalahlala ayefika emzini kayise eziswazi. Uthi abantwana abahlanu umkakhe nazalwa labo abalitshumi lasiyagalombili. Umuyi uzabekwa ngomgqibelo eJohannesburg. Melestuno 7 eJohannesburg kwele South Africa nginguBenedict Mhlapo.
Yenzisa kuphela siziqhibeke ezosuku ngokukhangela ebezihamba phambili. Ababona ngezomkhathi bathi ilizwe libhekane lezulu elilolaka lesavunguzane esilakho ukudala umonakalo omkhulu kusukela namuhla ebusuku. Kwanele Mthwakazi likhumbule luyalandela uhlelo lweStudio 7 Live Talk olivalelisayo ngontungamili Nkomo. Matukanduna bafuphatisa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.